Umomolo akusonto enhle ukuthi izizalwane zeZimbabwe zidlela amanqina abantu bazithole bevalekile ikakhulu kobulawayo. Ngibona ngani abantu abanjengabo Mduduzi Mathuthu, abantu abanjengabo Otilius Banda, abantu abanjengabo baningi oPatricia Chabalala bazingelwe baqhamba bayacatha, abantu abanjengabo Mthulisi. Ngibona ngani abantu kobulawayo, ikakhulu kobulawayo, ngithanda ukukhulumela kakhulu kobulawayo ngoba abantu basebavalekile besethuselwa kumbe ukuthi bethuselwe ngubani. Mina ngifuna ukuthi ngivungithe ukuthi bethuselwe nguhulumende ngoba kasuka benobufakazi, futhi kangeke ngithi ukuthi kabethuselwanga nguhulumende ngoba kakunabufakazi. Kodwa khona ukuthi izizalwane zeZimbabwe zihambe ziyehlala zisidlala amanqina kuyinto embi kakhulu ezweni elikhululekileyo elalelwayo kwathiwa sekutholakale uZibuse. Kakukhangelelwanga ukuthi ngesikhathi sanamhlanje kube labantu abazingelwayo baze bahambe bayecatha dingwe bengabonakali.
Ungathini wena ngomumo onjalo ukuthi abantu babecatha kungakhanyi ukuthi kodwa uhulumende yena ekhona omele ebavikele kodwa engayenzi lutho?
Sengisela into okuthiwa i-breakdown yama-systems, kuthiwa i-rule of law. Seselizweni nje eZimbabwe kathesi akumangalisi nxa kungavuka kuthiwa kule bantu abalamalecatha lezigange ezinjaboBoko Haram ezabdathe abantu zababulala. Sekusituation liyana ukuthi nxa kungaleqezwa nje umentshisi, anything can happen. Silohulumende esingakwaziyo ukuthi nguyo onyamalalisa abantu kumbe kulobunye umuntu onyamalalisa abantu, kodwa uhulumende ziyehluleka ukuthi avikele abantu. Sengathi azikahulumende ngathembaniyo zona zodwa, kulamapholisa, kulama-CIO, kula military intelligence, kulezigange zeziphathi, kuphinde kube labanye. So kahle kahle kutshengisela nje ukuthi akula ngangakubeka ngesilungu, someone is just not in control. Okumele ukuthi ngabe uyachayela imota leyi akayichayeli imota ayichana lezihlahla. Kudingakala ukuthi siqale kahle sihluze ingqondo sibone ukuthi senza njani, ukuthi singakucubungula sikuchwayisise sikuhluze njani lokhu okwenzakalayo elizweni.
Nxa sesikhangela okunye okufana lo mkhankaso lo osusabalele ngomhlaba jikelele othiwa wona Zimbabwean Lives Matter, ungathini wena nxa ukhangele umkhankaso onjalo? Kodwa siyabona amanye amazwe nanti elemali, sikhuluma nje yona le iviki, banelisile ukuthi bazincedise bodwa bengayanga ebulenjini ukuyadinga abantu ukuthi bazobaphathisa. Ungathini wena nxa ukhangele khona?
Iminyaka edlula iminyaka amakhulu amabili kwe-activism, into eyodwa esengiyifundile ukuthi ukukhankasa kwe-social media kumnandi. Lichayelana izandla, lithegana, lilonke libhala, lifaka kuma-status ukuthi Zimbabwean Lives Matter. Kodwa konke khona lokhu kakuncedi lutho.